sebehambe to extreme extent yokuthi bebamba abantu bezothi bengabili abantu abakhulumayo. So into ekhona ngeke ukuthi bevale i-freedom of expression, bevale ukuthi abantu bedemonstrate, whilst kuyinto evunyezwa umthetho. So yikho sibona ukuthi i-regime is panicking, iyesaba kakhulu ukuthi abantu bazatshengisa the situation in the country. Akulenye into, the only thing is abantu bafuna ukuthi i-voice yabo izwakale and izwakale beyond the borders of Zimbabwe, because sesizamile ukukhuluma nama-leaders and they failed ukuletha i-change. So now people are selecting another avenue to be able to push the agenda to change. So into enzakalayo and into esatshwa iregime ekhona namhlanje.
Sizingathi-ke kulabanye kade befuna ukutshengisela emgwaqweni, kambe kuzayenzakala yini kusasa, kumbe bazajaba kulabo?
Siyakwazi ukuthi abantu abaningi abemilitary, abepolice, ukuthi bevimbe ukuthi abantu bengatshengiseli. Kodwa thina sithi this lokhu kuyi-constitutional right, kuphakathi komthetho ukuthi abantu bekwanise ukuzitshengisela, ngoba they are governed by those. Bona yibo ba-elect abantu ukuthi bebamelele. Nxa abantu sebehle kubamelela, bale-right yokutshengisa ngendlela ethiyene ukuthi lokhu akwenziwa ngaba-leaders abavumelani labo. So ngokubona kwami, into kumele iphumelele, into ezaphumelela ngoba le i-organize ngabantu.
Ye, kodwa siyabona kulamasotsha lamapolisi emgwaqweni khonapho. Kunjani xa ukhangela i-deployment yama-state security agents khona?
Siyabona ukuthi laba bakhona ukubethusela abantu, bakhona ukutshengisa abantu ukuthi they are ready to meet by force. Okwenzakalayo is a confirmation yokuthi i-regime iyaphanika, ilokhu esaba ngoba iyakwazi i-power elilaba bantu. Nxa abantu bengahlangana bethi sebefuna ukutshengisela ngendlela le, so i-regime iyakwazi ukuthi bengayekela abantu, the people who are going to protest, abantu bazahamba ema-streetini betshengise amandla abo. So ukudeploya kwama-state security agents ukuthi ebulala etshotshe abantu, ukuthi yethusele abantu, ukuthi kuye le presence in all ama-locations kutshengisa ukuthi i-regime is in panic and bazama ukuthi abantu bengazithengiseli. Bathi sina sithi lokhu kusemthethweni, kumele ama-state security agents abe khona ukuprotect abantu abademonstrateayo.